into yenzakala eAmerica abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo la kade bekhangela ngaye iAmerica izolo ngesizathu sokuthi nxa umuntu ngangoTrump eza kuyakuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle kodwa okumqoka ukuthi uTrump udliwe njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yibattle between a Republican and a democracy. It's a battle between the republicanism le democracy. I-America is a republic. It is not essentially a democracy. Hhayi, i-democracy umbuso wabantu, umbuso kaZulu, umbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, umbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho oqala. Umthetho uza ngaphezulu kwabantu. Ine democracy abantu beza ngaphezulu komthetho. So inxa kukhulunywa ngeriphabhlikhi kumele siku-understand sikuzwisise ukuthi iriphabhlikhi yehlukana kanganani le demokrasi. Ungaba layo idemokrasi kuriphabhlikhi kuliqinisa lokho. Kodwa-ke e-America into yenzakalayo kumele sizwisise umahluko phakathi kweriphabhlikhi ledemokrasi. Then singakuzwisisa khonokho sesiza-understand ukuthi kungani i-America iyilokho ekhokhona.